Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga elifuga njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 wamvulo mhlazi ku 27 tulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokithi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus.
Asisakwazi ukuthi amagazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutsho ukuthi sithi abantu bengazilandeleli impilakahle yabo. Kodwa amagazi lawa ayimangedwa angiwakhodula sithi ngaweqiniso, ngoba igovernment yethu ihlezi vele ingazitheli iy'nto zesintu esikhathini ezini.
Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu PF lisuke embusweni selizafika, kuzahamba njani ngalelo langa?
Umhlaka 31 engingakutsho ukuthi kulilanga eliphela imbuzi kakhulu ebantwini, ngoba laba abadelegeti bazehlanganisa lelilanga lelimemezela nalo-ke ngifele ukuthi kufuze kubhikishwe mhlaka 31 banikeze ihulumende le yothuku, ihulumende engasabiyo ukutshalo kubulala abantu isikhathi eside.
Silembiko yenu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokithi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Amalokithi la ngathi iCowdrey Park, Magwegwe West, Nkulumane lemganwini. Kodwa akuvezwanga ukuba amalokithi la alabantu abangaki abalegcikwane leli. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani labantu asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni jikelele sebeyinkulungwane ezimbili lengxenye 2512, labulala abangamachumi amathathu lane 34. Idolobho lakobulawayo liyakhokhela kwasebebhubhile bebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Sixoxe lesakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Luba Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sigazi siyawananzelela sibili ukuthi ayaqansa umkhuhlane, njalo siyavuma ukuthi ukhona, njalo abantu sebehloko sibakhuthaza ukuthi bahlale bezivikele ngendlela zonke abangenelisa ngazo. Kodwa okusuka kusimangalise njalo kusidide ukuthi kuthe abantu beqalisa ingane bayakhonana kakhulu ngi-corruption, ikakhulukazi naleyi ekunyamalala kwezinto ezadonithwa ngamanye amazwe ukuthi imemetha abantu be-COVID. Amafigazi akhona lawo aqalisa ukuqansa, asisakwazi ukuthi amafigazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutsho ukuthi sithi abantu bengazilandeleli impilakahle yabo. Kodwa amafigazi lawa ayimangedwa angiwakhodula sithi ngaweqiniso, ngoba igovernment yethu ihlezi vele ingazitheli iy'nto zesintu esikhathini ezini. Asisakathembi ukuthi amafigazi lawa mhlawumbe ayafanana nawezeki ama-election kumbe kosokusenzakala kathesi, asisakwazi ngoba bathembakalanga.
Siyabona ukuthi abantu bayaminyana bayaphithizela nxa besetown esinesikhathi bedinga la mabhasi ukuthi baye ezindlini. Manje khonokho kubona njani ukuthi akusoze na kumemethekise kakhulu igcikwane leli?
I-government naleyi eyiyo khona kathesi le eyiyovele isinyembezela esihlukumezelayo. Okokuqala kwakhona mne wethu, izibhedlela kulamadokotela kulamaningi kubulala abantu nge-COVID lokhu. Okwesibili mne wethu, kungahamba ivili emakhono kuloko abakwenzayo ukuzama ukubopha abantu ukuthi uthini kunqatha labo-curfew. Mina ngibona ngani vele akuncedi, abantu bahlezi beminyene sonke isikhathi. Mina ngigada ikhombisa ukuzinikeza ye-town vele ngihambanisihamba siminyene lokhana ukuthi vele ende mayadi lama-sanitizer lawo kumbe abakhona ma-iviki eyodwa akusela sanitizer kuzubukho lokhana ababekutsho ukuthi izubukho izanipreyo abantu bengena akunato enja like this. Absolutely nothing like that. You want to know what the government is doing? She's in a manga, it's in a manga.
Yeah, manji ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze udubo lolulungani luyeketheka ikakhulu ekuhambeni lapha i-public transport.
Mina ngithi nxa ngikukhangele kuyafana abavulele ama-public transport abavele bechuze imijova yonke kungabi umuzi ubukho yedwa egovernment. Umuntu onke enelethi uthwala umuntu uzathwala umuntu ngoba kuvele kuyafanana abantu bayadubeka bahlukuluzwa ngabi ngathathu. Uthola ukuthi abantu babe congested besebesele ezindlini ebusuku behlanganele izingozi zokubanja umkhunzi izimoto abantu baphakile ezindlini abangakwazi anceda abantu abathalekela kwezindlini zabo kodwa igovernment liyefaka imithetho engaqondakaliyo engancedi labantu abayibusa.
Unkosazana Tendai Luba Masocha isakhamuzi sakobulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Eliqoqwa umdikita phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu PF lisuke embusweni selizafika. Ngapha emazweni aphetheya lakho izizalwane zeZimbabwe ziyaqoqa ukubhikitsha lokhu kuzigodlo zabameli beZimbabwe emazweni achiyeneyo. Kodwa kulembono ehlukileyo ukuthi abantu bazaphuma yini ngobunengi ngoba abanye bathi lokhu yikucitha nje isikhathi. Kuthi abanye bathi kukhanya sokungenele isandla sexuku lebandla lezanu PF elaziwa ngokuthi yi-G40 kulolu daba. Abanye njalo ngabathi igcikwane le-coronavirus yilo elizenza ukuthi abantu bengayi ngobunengi kuyatshengisela. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umhlaka 31 engingakutsho ukuthi sulilanga liphele ingozi kakhulu ebantwini ngoba laba ba-abhileteki bahlanganisa lelilanga lelimemezela ngalo-ke ngifele ukuthi kuphuze kuphishwe umhlaka 31 banikeze ihulumende le yothuku ihulumende engasabiyo ukutshana ukubulala abantu isikhathi eside yalungisela kakhulu ukuthi kungaba ingozi ukuthi labantu sebengabalimaza abadube babula. Mina into engiyibonayo nje engingayitsho nje ebantwini ukuthi okusizwa nje ihulumende leyo ukuthenga isikhathi sinephila nje esikhathini sokuboleka babolekile nje isikhathi into leyi izazidubukela abantu nje nxa bengayi kungenzeka bangazihluphi ngokuthi bathi baphikisana babangene kokula ngoba abantu laba into ekhona bayesaba ukuthi baphina mbusweni ngabalimaza izinto kubulala bangabulala bezezama ukuthusa abantu bayesaba into enkulu abantu abanganazeleki ukuthi impi enkulu phakathi kwezanu PF into enkulu abantu ukuthi bayesaba ukuthi njengomongameli uyazi ukuthi nxa lo mbhikisho ungaqala yiwumbhikisho ongamkhupha ngoba abanye bakhe abangathabanga bangasebenzisa khona lokhu ukuthi baphikishe bamkhiphe ngoba into abantu abakuze bayinanzelele ukuthi umbuso lo vele sibuyela khona kuqala ku-2017 okunje sikhathi okukhitshwa umgaba ukuthi abantu amaphakathi abantu abanikazi bezanu amasosha njengoba ngatho amasosha awasamfuni ngingatho amasosha agqoma amancane ngisho abakhulu bakhona babona ukuthi or sebangcolisele ibizo lezanu PF ngendlela enhle ezenzakale ngayo so nakathiyesa abantu bazalimala nakathiyesileni lo mbhikisho khona thina amasosha agqoka zanu PF masigoti nasinohambe isystem so into ekhona abantu abalimuka ukuthi into leyi ilabanikazi i-demonstration yaleyi siyayijekila ikungananzika nto abaningi bayi-free demonstration kodwa kabafuni ukuthi bathi zanu PF masigoti ngoba bayakwazi ukuthi kule G40 futhi iphendike izoqhubeka ngezanu PF.
Ukuthi kuzaze kudubuke nini njengokutsho
kwakho? Lokhu kuyadubuka khonapho. Into ofuze ube yazi ukuthi khathesi izigaba seziziningi engingakusho ukuthi izigaba seziziningi even kulibhakede lamanje seligqoke izikhala eziningi ukuthi awungeke wafika ungeke wasuka emfuleni efike endlini lokhu kulamanje. So into le bona bodwa izadubuka bona bodwa bona bodwa even from army or police izadubuka yona yodwa khona ngale kusukele khona ngale kinoba ukubhandisha inyoka sibhandishwe kaningi inyoka le isizolaka olukhulu kakhulu lapho lumakhuni yabulala.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ngolwela ilungelo likaZulu. ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, ukubotshwa kukamnumzana Jacob Ngarivume obikwa nguye obeqoqa umbhikisho wangolwesihlanu ngokunye okuzabangela ukuthi abanye besabe ukungena ezidaladeni. UNgarivume ubotshwe ngeviki edluleyo kunye lentatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono besetheswa icala lokutshotshozela uMvukela, kodwa lokhu kusolwe ngamazwe angentshonalanga amaningi. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ikhona ukukhulumisana ngezindaba akusende eyalisha, kodwa into ekhona nje kodwa yibona isikhathe lesikhathe lesi bathi ukuthi ngikhuluma lapha ezindabeni kunje bona sokungenile futhi babona abantu bezanze ngumkhuhlane weCOVID-19 obhurule besifazi abanye sebelahlekelwe izimpilo zabo. So ngakho nokunqoka yini kona kwami sinambona ngathi ukuthi sizibhidi nerokuba sezinto zakhona ukuthwaka engozini ephindisweleyo abantu abakabuyeni ikhandele lo mkhuhlane kuqala ngoba lo mkhuhlane mkhulu sibona ukubhidi sibona ku-UK ku-Italy Spain ku-America kodani ama-health facilities angani angunyama njalo ahlangene pho-ke thina abantu lapha esingelalokho sizakukwanisa na
ye kodwa sizwa abanye abaqoqa ukutshengisela lokhu besithi bona bazayenza lokho okuthiwa yi-social distancing begqoka ama-mask njalo bengahambi bebuthene ndawonye. Ukubona njani lo?
Mina bengakwani ukuyenza kona kwana angithi umsebenzi leyo umsebenzi ezindaba yangivuma ukuthi bethile nxa ukuthi bakhona umsebenzi konokho okuthoyo nje mhlawumbe akunanto esinayo ezikhathele khona kusho umqabele kokwana kodwa njengoba ngithile mina impilo ingangiqhathekile udlula kade ngikhuluma lapha ngisebenzise emunye futhi ubhuru othile ngomkhuhlane onalowo futhi so into yakhona le isuka yesabiso zempela sibi asonto sekudlala ngayo le.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo awalamhlanje. Iphephandaba leHerald lithi amapholisa asezaqinisa imigoqo yokuvimba uZulu ukuthi angene enzikini yamadolobho amakhulu. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi incwadi ezizavumela abantu ukuthi badlule kuma-roadblocks kuzamele zibe lemininingwane ejulileyo njalo kube lesandla kumbe isignature yomphathi wenkampani lapho umuntu ayabe esithi usebenza khona. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabafundisi ababili ababotshwe edolobheni leGwanda besetheswa icala lokwephula imithetho yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Phansi kwemithetho le kumele abantu bengedluli amathumi amahlanu 50 njalo kumele kube lemithi yokuhlamba izandla lomtshina wokuhlola isikhudumezo somzimba i-thermometer. Iphephandaba le-Daily News lithi kulexuku labantu abalitshumilane kade behlome ngemibhobho abangene ngamandla esibhedlela se-Trauma Center eHarare batshaya odokotela labongi qede bahluthuna incingo zama-cellphone lama-laptop babaleka. Konke lokhu kubanjwe kumfanekiso kamabonakude oqophe okwenzakala esibhedlela lesi. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Ngiyanibingelela bazazi, Studio 7 sibonga kakhulu umsakazo ukuzwa izindaba mina ngila South Africa. Nazo nento thina singayitholi kahle sifuna ukuthi sichasile kahle. Masimamela uhlelo noma kulabo abantu ababekhuluma mayelana nabantu ababuya eSouth Africa. Bethi bona ibona babuya lo mkhuhlane. Asika simangaza ukuthi ngempela baneshow babebetestiwe labo bantu bonke lapha ababethwa babalekile kuma-quarantine. Babalekile yini, babetestiwe yini, batholakala ukuthi ngempela yibo abantu banegciwane bavalele endaweni yabe ubodwa na. Ngoba leli gciwane abantu bengabe besola abantu abavele eSouth Africa. Akusiyibo abantu abavele eSouth Africa ababamemethisa igciwane eZimbabwe. Nisho ukuthi umhlaba wonke lo jikelele abantu benawo kumkhuhlane lo ubhukile kanje. Abantu abeZimbabwe bamemethisa umkhuhlane lo wonke indawo. Why abantu beZimbabwe bengabambani ngabantu bakubo? Bebonisane ngendlela, ungabe basola bebakhumba ngemini bethi yibona abaletha umkhuhlane. Uma ungasibo nisho ukuthi iZimbabwe bengeke itholele umkhuhlane, njengoba kuthiwa umkhuhlane usemoyeni, bengeke yini iZimbabwe ithole umkhuhlane na? Plus abantu bamele beblame umkhuhlane uma singabe silandela. Abantu laba lapha kwaqhuma khona umkhuhlane eChina. Yiko lapho kumele abantu besole khona. Thina siyizakhamuzi singabe sikhumbana ngomunye. Ingani thina manje abantu abavele eSouth Africa thina esinomkhuhlane. Umuntu obonakale eSouth Africa uyonomkhuhlane.
Ngiyabingelela kuma Studio 7 linjani lonke khona ngapho. Ye, lami ngicela ukuba ngifake umbono wami. Ngifuna ukubuyela khona phana ku 1980 thola independence. Ukuthi kadingaphi zaphu eyiyo yadinga elo mkhokheli wadinga independence isukumele phezulu ifake inkulumo yayo ku-Britain u-Britain imfake phambili ibe ngiyo yokhokhela ilokhu izinkulumo zonezi ubana sicela independence eyifuna unkomo ayisinikanga ngoba yayicina sizikhethela yona uhulumende wayifunayo uhulumende engayisiyo elungileyo inkomo kazange afune uhulumende yokubulala abantu kafunanga uhulumende edilize amabhizinisi kafunanga uhulumende edilize amafama amhlophe wakhuluma wathi nana khona umuntu ngumuntu echasisa ukuthi ungakhethelelo loba lishona loba lindebele loba likhiwa wazothi lend to the people wayesithi umhlaba ebantwini bonke kungakhetheleki ukuthi ngonjani kusikelwane okwanisa ukulima elime what is think big kumele sicabange kabanzi ukubana sizise bona ukuthi nana khona okungasincedisa ikuphi cela izaphu ayichumayele ilizwi lika Joshua Nkomo lidunyiswe kubo bonke besondele ebantwini sengathi uNkulunkulu onika ukubekezela lokuthu lemkhuthazo engalipha umoya okumanyana phakathi kwenu lapho lilandela imilayo kaJoshua Nkomo ukuze uthi nganhliziyo yonke langomlomo munye lidumise izaphu ngoba ikhulumende khona yakhethwa ama-great preacher ayikhethwanga ngabantu. Ngiyabonga kuma Studio 7 lani lonke bantu ngicela ukubana ngizwe ukuthi ungahlabe zulu uthini limo ginyithole umpofu
Yes, salibonani kubantu beStudio 7. Ngiyalibingelela mina ngudle yakhe. Khuluma ngikhona apha eZimbabwe. Ngiyabezwa abantu bathi bafuna ukutshengisela mhla ka 31. Leyo yikudlala ngempilo yabantu ngoba iCovid-19 iyabulala kayiqinile. Laba bafowethu abasijojozela basemazweni bathi ye mina ngakho uyehluleka ukuthi bona bahambile umntana kule uniform yala zicathulo. Kati vele ungakwanisa ukukwenza ngasuphi isikhathi othi umnankagwa kaphume umnankagwa uyaphuma ngo-2023 isikhathi sakhe sesiphelile mali ngasamfuni okwakhathesi ngichitha isikhathi madoda buyani sisebenzeni sonke abanye libalekele ukuganga ekhaya lokusela selisiyajojozela likhatshana lisenzela ukuthi kufe thina linalokho liphila lisale libe liqhubeka ngokuganga kwenu liyenzela ukuthi abantu balibathume bafe selibuya lina selikhontinua kuganga laba abantu selishiyanani lengqondo andani lokho elikuphanda that is your panda kona pa ngendlela esiphila ngayo
salibonani salibonani Studio 7 yeah okhulumayo uMatheme Nkayi so bengithi ke ngabe iZimbabwe yonke siyabona ke thina ngapha ngoba baningi abantu abakhulekayo ngapha eZimbabwe la ake sikhulekeni sikhulekela umkhuhlane njani kungakhethelekile ukuthi umuntu ukhule kaliphi ibandla laye okuleliya lakulokulwa kuleliya kabona ukuthi uyeme emthandazweni ekhuleka sikhulekela umkhuhlane i-corona phela ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona unkulunkulu ukhona kulethayo khathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thina esikhulekayo selisiba lilutshwane abantu sebebhize enkanukweni zomhlaba kungaya lapho kugidwa khona amakatali kufika kungalandawo uye emabhoreni kakulandawo ubusukhangela ke ngapha elizwini lilutshwane ilizwi abantu abaliphetheyo kanti labo laba abaliphetheyo futhi sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo khonokhuyani unkulunkulu kakuthandi sekulabafundisi futhi abakhuphisa iminikelo emikhulu kakhulu ebayangeni abantu bethole ukuyanga kodwa umfundisi uyakhuphisa inkalakatha zezinto khonapho zinyamalayo lezo zinto kazibonakali ukuthi ziyanga yena sezabonakala ngokuba yisikhulu isisu sesila intamo siyirawundi senguye odlayo hatshi bo hatshi bo unkulunkulu yikho elethe izinto ezikanje lokuthi sikhuleke futhi yikho evimba asilamandla okukhuleka ngoba thina vele sibhizi ngokudla ngiyabona
Sanibonani maZimbabwe mahle. Hayi mina hayi. Into engihluphayo kakhulu ehlupha umoya nenhliziyo yami. Izanu PF omna ngakho urhulumente wakhe. Hayi phakathi kwe-COVID-19 leyi urhulumente weZanu PF usibonisa ubunzi. Mina ngokwami umbonisa ubunzima. And then thwele nzima shua. Vele akulanto engiyicabangayo. Ngaphandle kokuthi ngizuze ukuthi kuzaze kuthini nxa kuthini. Cause hayi vele angiboni kuhle la. They are taking advantage of everything during this COVID-19, but we see COVID-19. Na iyo vele problem ya mangila problem ane nguti ngati I problem liana la I problem ekwana mnanga kwa this government. Kuphela.
Bonani bantu bakithi njani ngezindawo. Hayi mina ngilokumangala lokudana okukhulu kakhulu ukuthi izanu PF izoyalela embusweni kuze kube nini ngale ndlela unyawo lolu ohamba ngalo lolu. Hayi bantu bakithi okunye mani yazi ezimbabwe abantu bathole izinto. Kambe okungasamelanga ukuthi kona kukhulunywe into. Nampa ababalisi bayalokufakela imali namanje. Ama-doctors ayalokufakela imali namanje. Ama-nurse ayalokufakela imali. Kodwa ababhizi bantshontshana lezi mali nsuku zonke bona akula muntu obabophayo. Kanti zona iziphathamandla zezanu PF why zingabotshwa kube nejele elezanu PF wonke kula muntu right kuselapha wonke ngamasela wonke kula muntu ongelakucala kula muntu ongabulalanga muntu why bengabotshwa bona kodwa into encane ukucabangela umuntu ukuthiwa ucethozela udlakela sekumele avalelwe kodwa yabona ukuthi umbuso lovela ukukhathanga lokulungisa ilizwe ilizwe lezimbabwe ngeke lilunge ngeke laba right esikhona kusasele bantu bezanu PF labo kukho manje kuvalelwa abantu ezindlini abantu abalakudla abantu impuphu bazayithola kuphi abantu phela kabatshontshi njengamna ngoba obatshontshela izimali angithi abantu vele batshontshela izimali abantwana ezimbabwe bonke ngabayanga ngenxa kamnankakwa abazama ukutshela umnankakwa lowo angene esikolo ayefundela ukuphatha abantu ilizwe kanti lapresidenti leliya ukukhatshana lokuba upresidenti isiseyila leli
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhulumayo ngugift sonduku umfo kandlovu laphana eplumpton endaweni yakogamba basakazi yazi bengifuna ukuthi ngike ngitshele abalandeli bezanu enye into abangakaze beyitshelwe ngumuntu ngibazame nje ngibaphe enye information bangayaziyo bakwazi nje ukuthi kulandela izanu PF ufana lo mfazi lwana othanda i-abusive boyfriend i-boyfriend liyana ebuya imzalise isuke lapha imdamba imthiye esalisokola lo mntwana iminyaka leminyaka iyobuya futhi after 5 years ibuya imncengancenga ithi hayi yabona manje uma ungangiphi ithuba siphinde sibuyelelane ungenzele enye ingane ngiza kuphatha kahle ngiyikhuli ngiyinakekele ingane umfazi wayevuma imithisi imthiye futhi ibuya after 5 years iyona le nto yenziwa izanu ngoba iyabuya every time ibathembisa ukuthi hayi manje sizalenzela lokhu lalokhu ibaphi izimali okwaleso sikhathi kuphela ibancenga ngamaswidi bona abantu labo beqhubeke beshaya abantu behlukumeza abantu isuke lapho iyabadampa ibancenga kuphela ngenxa ngama-election ukuthi behambe ibancenga ngomumbo lani from there iyabadampa yenze iyebuya futhi after 5 years isizobancengancenga ithi hayi manje imali ngasivotela sizayenza lokhu lalokhu kodwa i-40 years yonke ingakazi bayenzele lutho so abalandeli bezanu nje kufana nalalo umfazi nalola othandana leli abusive boyfriend so nzama ukuthi abantu bezanu PF ababe wise bevotele amanye amaqembu nothi izanu PF ngiyabonga ngokuhlakaza ethembisa
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwelemelika ngamafitshane. Igcikwane le-coronavirus lokhu limemetheka ngamandla ngapha kwelemelika. Sokulabantu abedlula izigidi ezine, 4.2 million, asebetholakale belegcikwane leli, kwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu lengxenye, 146,927. Idolobho le-Texas ngelinye lamadolobho alenani eliphezulu kakhulu elabantu abalegcikwane leli. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani.
Hayi, nxa ngisithi ngiyakhangela lapho babambona ngathi umkhuhlane lo owegcikwane leli le-COVID lapha e-Texas ayi usukhwele kakhulu sibi. Kusho ukuthi ngezindlela kufanele lokuthi sesingathi siyavuna lokho esakuhlanyelayo. Ngoba ngiyakhumbula si ungibuza umbuzo ofanayo inyanga ezimbili ezintathu ezedlule. Ngikutyela ngisithi mina hayi lapha eTexas thina asivalanga lutho. Kungathi kuvaliwe, kungathi kakuvalwanga. Ufanana lo muntu ovalile ihlwe lodwa kuthiwe valana amehlo navale lodwa elisale likhangele. Lokuvulwa kwakhona imisebenzi yakhona kwavulwa futhi masinya masinya khonapho ugovernor wakhona kazanga vele avale lutho. Abantu yibo abajojobalayo nje bethuswa zinyuzi bethuswa yilokhu bahlale ezindlini okwamavikanyana wona lawo. Babe bephuma futhi. Kodwa ke eqinisweni kwakulokhu kuhanjwa nje izimota ziphithizela business as usual ngaleziyani nsuku. Kuthiwa eTexas akulalutho. La ma-district la mancane ngaphandle ngapha akulalutho. Baphonga ukukhuluma nje ngokuyiflu nje lakho kuzadlula. Manje sekungathi sesivuna khonokho ngoba ukuphithizela khonokuyala. Yiko sokusenza ukuthi abantu bagule kathesi. Usa-celebrate ama-holidays wonke la ekhona ngaphambili. Labor Day, Independence Day, sahlangana kwadliwa. Phela thina singama-cowboys. Yikho ke, hayi mina mbona ngathi sibili, uphezulu sibili kakhulu ukuthi sekusesabeka. Ngoba lathi sinje sinabantu esibaziyo. Abagulayo. So engakutsho ukuthi umkhuhlane eTexas kuyistate esiphezulu sibili kakhulu emkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas ubekhuluma ecingweni ekhonale eTexas.
Bona bekazi ukuthi wena uzangwashela, bona bekazi ukuthi wena uzangifekela, bona bekazi ukuthi wena uzangithuthusa. Isikhathi sesithe, imnyaka idlulile, uthisandasa ikhumbule, ngakuthanda ngincane, sikhule simunye. Your baby, you drive me crazy. Be my lady, mpogoretika. I love the boy when I'm dead in a corner. The way we are in a corner, la uya bona. You look so pretty, njenge danga ndi puma. Ngawe, baby, abono baba ya tuma, ya puma. Vile mina ngizofa nawe, ungathi ngiyakugcina mseriya.
Sengakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba zalamhlanje. Iziphathamandla zikamunicipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokishi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu PF lisuke embusweni selizafika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.